Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani zulugandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesihlanu mhlazi ku 18 enhlolanja 2022 Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapolisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini kwenzakalayo.
Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyo.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza abesifazane ukuthi bancithe ucansi abesilisa abangabhaliselanga ukuvota, oqhutshwa ngomama othiwa a registered voter campaign.
Hambe register, nga uma register ucansi endlini awulutholi. Lokhu kuzothubaka ubaba abuze ukuthi ngoba sekazoba ucansi baluthanda.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamazwe omhlaba jikelele iyaphumelela.
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluphela ulungile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we studio 7. Imigoqo ephiwe ibandla le Citizens Coalition for Change ngamapolisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungachayi izilogani, ukungahlabeli lokungahambi ngamabhasi kulomhlangano. Isichiye abanye bezibuza ukuthi kuyini okwenzakalayo. Amapolisa athi amalunga alinhlanganiso engalokotha ephule imigoqo le azawukhomba umuzi olotshwala. Kodwa abanye bayabuza ukuthi kungani limigoqo ikhanya isetshenziswa kubandla le-CCC kuphela. Ukuhlaziya loludaba sixoxe lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yenza kube lukhulu kakhulu ukuthi ibandla le-CCC lenze umkhankaso elifisa ukuwenza. Kodwa ke kasifuni ukuthi sibambe inhlwa ngekhanda, siwahambele phambili ngoba kasikaboni ukuthi ba amanye amabandla njengabo MDCT abazawanika yini imigoqo enzima enjengaleyo. Kuyithemba lami ukuthi amanye amabandla lawo la iZanu PF bazayinika imigoqo efana nayo ukwenzela ukuthi kube lento leyo kuthiwa fairness. Bengafaka lezi zinqumo engibona ngani zona nje kahle kahle ziyadingeka ukuthi zibe khona ngenxa yokuthi ngemvama kuvame ukuthi kube lo budlwangudlwangu lodlakela ebeselujayele emabandleni ikakhulu ibandla lena leli LMDC la lebandla leZanu PF la ubajala ukwenza ubudlwangudlwangu. Nxa imigoqo isibanje kuzamele imigoqo enje isebenze kuye wonke amabandla. Ke mpinde ngithi njalo imigoqo leyi indlela abakufukwenza ngayo banika ibandla le-CCC into ethingayithi thina luzwelo ebantwini ngoba abantu bazaqala ukubuza ukuthi kanti ibandla leli elomiselwa kangaka liphetheni. So ngicabanga ukuthi strategy sabo ngabasicabanganga kahle nxa kuyukuthi bavele bajonge ukwenza iqhinga lokuthi benqabele i-CCC ukuthi ikhankase ngoba kwezenza abantu babe sebehamba babone ukuthi i-CCC le evalelwa phandle kanti yona injani. Kufanana lokuthi ma umuntu angapenda umduli abhale ukuthi lapha ku wet paint, imvama siyathola sokule minwe eminingi khonapho abantu befuna ukuzwa ukuthi imanzi ngempela. So ngibona ngasixa iqhinga labo lisebenza in favor of i-CCC ngendlela abakwenza ngayo.
Nxa sikhangela imbali yebandla le-CCC, amapolisa bengaba bekhangele khona ukuyini ukuthi kuke kwaqhamuka udlakela phambilini kumbe baphongu ubawomisela nje kuphela?
Ye, kuliqiniso abantu be-CCC yibo phela kade beyi-MDC. Chamisa uyaziwa ngokuthanda abathanda ukuhamba lamaxuku abatsha abathanda umsindo vele kuwayenjalo kususela ngensuku zase college ebizwa ngegama elithi Wamba Dia Wamba njengowolodi lohana owe Democratic Republic of Congo bayikho kwadabuka khona ibizo elithi Wamba uyakuthanda yena nje ukuhamba lamaxuku abe sengani uyiwolodi kuphinde kube njalo sikhumbula ukuthi ibandla leli yibo ochamisa akade ele xuxuku lelalabatsha akade lithoyi ngamavanguard asesababona beshaya abasekeli bakamdzuri kabuhlungu eHarare eminyakeni edlule yibo futhi amaxuku esawabona efuna ukushisela uMonzora lokhuphe endlini engenge ngo-2018 kungcwatshwa ubaba uMorgan Tsvangirai
umnumzana Angliston Sibanda ingcwethi yecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda.
Umhlali wakobulawayo unkosikazi Cora Ndebele ngeviki edluleyo usungule umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota oqhutshwa ngomama othiwa BA Registered Voter Campaign. UNdebele uthi nxa wonke amacebo esehlula, owesifazana kuzafanele ancitshe umyeni wakhe ucansi, engaphekeli abantwana asebekhulile ukudla, abangabhaliselanga ukuvota, njalo axotshe iloja ngoba bebuyisela isigaba seMatabeleland lakoBulawayo emuva ngokungabhaliseli ukuvota. UNkosikazi Ndebele utshele osithandekile mhlanga weStudio 7 ukuthi usexoxisane lenhlanganiso yeZEC kanye lehofisi kamsitheli ngengxaki ezenqabela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota ezigabeni zeMandebeleni.
Siyabatshela ukubana ukuthi bengabi khona kuvota zonke kuyingozi kakhulu nothi emuntwini ezeSSN eyedwa kade ku-region yonke jikelele ngokuba ama-constituencies zethu azayehliswa ngoba abantu aba-appear kuvota zonke sibalutshwana. Lokhu kuzayenza ukubana abantu abayasimela kuparliament bekhangele inhlupho zeMathebeleni befusha indingeko zikamathebeleleni bazababalutshwana okutho ukuthi sabe sesiluzile eze region kwezomnotho sokusheka umnotho wokubana isigaba ngesigaba kufuze sithole inani elingaka kuzayenza ukubana thina njenge-region sithole inani elilutshwana ngokuba okwamanje besithola indingeko zema-constituencies ayi-38 ku-210 leyi ekhona nationwide okutho ukuthi inumber ingaveli yehle thina sabe sesithola ukulutshwana ngoba sebenika uqhibi to that number maybe 36 kumbe 30 ufice ukuthi kwezinye indawo like kumaswingo le abantu baningi abarejistile sebengezeleke inani sokungezela abaconstituencies ishiye leyade ufuze ubuye kithi isisiya kithi ngoba sinazela ubana abantu abaningi ayisikho ukuthi kabafuni kuregister as such but babona kungancedi ukubana bavote so kathe siyabonisa ukubana leyi registration ayinani lokuthi uvotile kumbe awuvotanga but woba khona kuvoters roll ukuze eze region sibenefithe ngobuningi bethu ukuthi kulabantu abangakanani kusigaba sakithi sonke jikelele abalesidingo zezithupha sazamanjani ukubakhuthaza kubana bavukele endaweni lapho khona izithupha kuyithathwa izithupha njalo sike sazama nokufinyelela kwaberejistri sibabonisa even la izekhi besibabonisa kubana abanye abantu beyehluleka ukubana barejiste ngoba bengalaso izithupha bengokuba sikubonile ngekhathi sika-COVID bekuvaliwe endaweni eziningi ukutho ukuthi inani labantu abadinga izithupha laba amabhedi baningi kakhulu sobe sizama ukukhuthaza lakuzekhi ukubana laba abahamba besirejistisa ngezigaba ngezigama uhambe labo laba abarejistisa izithupha laba abathengisa izithupha lokhu kungenza ubana umsebenzi lo ube lula njalo ufuqe kabani.
Ungachazisa ukuthi kahle kahle kuyini lokho okungakhuthaza ukuthi abantwana abangabafana abangamantombazana obaba ezindlini bonke bayibhale
leyike sithandekile sibizwa ngokuthi last push kothe icampaign le ayifuqwa ngumama at household level kube le no to 930 citizens ezindlini zethu njengabomama so okungcono ukuthi ubaba xa ungumama umthetho zecansi umbosi bana baba mina angeke ngibe ngiqhubeka ngihlangana lawo ocansini wena ungumuntu unresponsible ofaka impilo yemuli yethu impilo yesigaba sethu impilo yesizwe ebungozini so hambe register xa ungaregister ucansi endlini awulutholi lokhu kuze kuthi ubaba abuze ukuthi ngoba
Umongameli Emmerson Mnangagwa ose Brussels kwele Belgium emhlanganweni we AU EU summit osungulwe izolo uthi imizamo yeZimbabwe yokuvuselela ubudlelwano bayo lamanye amazwe iyaphumelela. Umnangagwa ulobe la mazwe enkundleni yokuxhumana ebulenjini eyeTwitter eleZimbabwe selinesikhathi lizama ukuvuselela ubudlelwano balo lamazwe afakela amalunga ezanuPF izijeziso zenotho agoqela akumanyano weEuropean Union leMelika. Amazwe la afaka izijeziso lezi sethesa uhulumende weZanuPF umlando wokwephula amalungelo oluntu. Umlangagwa ufake umfanekiso wakhe kuTwitter elomholi weleFrance umnumzana Emmanuel Macron leziphathamandla ze-European Union ebabonga ngokumamukela kulomhlangano ophela namuhla. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo wambuza ukuthi ngempela uyakhanya yini ubufakazi bokuncibilika kobudlelwano phakathi kweZimbabwe lamazwe angentshonalanga na.
Ngiyajabulisa njalo kuyabongeka ukubana yena ngowakhe umlomo uyakuthi ukubana amazwe aseEurope ayamamukela. Ngibona ngazathi kuzancedisa ukubana uma sisiya ekhethweni esitshele ngasekwenzile in terms of ukuthi umnotho uye ngaphi, ngoba isikhathi sonke anti beqina ngokuthi ama-sanctions. So kathesi ipikitsha yona le ayithathayo asitshela ngokuthi abelungu bayamamukela. Ngibona ngazathi kuyinto enhle ngoba akasenakuzele sitshela ngokuthi lizwe kaliphumeleli ngoba abelungu bemnikeze izijeziso zenotho. Ngibona ngazathi lokho asitshela khona kuyajabulisa ngoba sesizamkhangela ngemva kokuthi ekele ukudlalisa imali yelizwe sithi kwangona kule campaign yama-anti-sanctions.
Ukuncibilika kobudlelwano beZimbabwe namazwe omhlaba uMongameli Mnangagwa athi kuyaphambili kuyakhanya yini bukhona lobo bufakazi?
Eqinisweni akulalutho aselwenzile olwaluthwele ulungiswa. Instead lokhu kusiya kusonyiswa ngoba lakathi esima ukhangele lokhu esenza imithetho yokuncindezela enjenge-PVOB etshengisayo ukuthi vele kafuni ukuthi kube le-plurality yama-voices, ukuthi kube labantu abangakwanisa ukuthi bekhulume ngokuthi umbuso omuhle kumbeni mubi bekhuluma bezimele. So ufuna yonke into ayithathe ayione isebenze ngaphansi kwamakhwapha akhe. Ngezomnotho akulanto futhi etshengisayo ungabe ehlangene lawo somabhizinisi, kodwa ungakhangela silanda u-2018 kwathiwa kulama megadeals amaningi ayenziwe kwaba lama breaking ceremony, kodwa kulalanto eyodwa ngitsho ongathi yenzakele i-employment creation eyenzakeleyo kuphela yikuthi bethathe bebe sebesithi abantwana abaqeda izikolo sebeqhatshwa ukuba ngokhondakita bemchoma bekhiphe abantu bathe abafike ku-form 4 abafika ku-form 6 abanye ama-graduates yiba sebesiba ngowindi babochova labo oda bephila ngakhonokho ngoba umuntu ofundileyo bekhangele into ebesemahofisini kodwa athe singe osenguwindi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. umongameli Cyril Ramaphosa losikomichi wamapolisa esabelweni seGauteng kwele South Africa sebekhuthaze iqula elizithi Operation Dudula elihamba lidinga abokuza abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni ukuthi lekele ukwenza lokho ngoba akukho emthethweni. Intatheli izindaba yeStudio 7 uThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma nabezindaba izolo umongameli Cyril Ramaphosa uthe uhulumende wakhe uyakwazi ukuthi kulabantu abahamba bengena ezindlini emankampanini bedinga abantu bokuza abaselizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kufanele lo mkhuba uphele njengoba lokhu kudala ukuxosana ngobuzwe njengoba abantu abaselizweni abavela kwamanye amazwe beza ngokuchiyeneyo.
There certainly is no need by the South Africans or for South Africans to take any action in their own hands.
Akudingeki ukuthi abantu bafake umthetho ezandleni zabo. Siyabazi abahlanyela imihlanyelo yokucwasana ngobuzwe.
Trying to ferment negative attitudes and feelings towards people from other countries.
Esebuzwa ngabezindaba ukuthi uhulumende wakhe uzilungiselele yini nxa kungaqhamuka izenophobia, uRamaphosa uthi abezomvikela balindile ukuqeda loba nhloboni yodlakela olungaqhamuka. Kusenjalo usikomishi wamapholisa edolobheni leGauteng umnumzana Elias Mawela uthi akukho emthethweni okwenziwa ileli qembu elizibiza Operation Dudula.
There's no citizen who's empowered by any piece of legislation.
Akula muntu owumuntu kadlala ovunyelwa ukuhamba ebuza abantu ukuthi baselizweni ngokusemthethweni.
Once the people start doing that, they are overreaching.
Usikomithi Mawela uxwayisele liqula ukuthi lingaqhubeka isenze njalo lizayifunda ivaliwe.
I call upon Dudula operatives that they must cease to do that. They shouldn't do that if they want to assist us in dealing with illegal.
Ngixwayisa iqembu leOperation Dudula ukuthi lekele ukwenza lokhu ngoba bengaqhubeka bazafica imbila zithutha.
In that space, this is what is happening. But once they begin to take the law into their own hands, they are crossing the line, and the laws of the land need to be applied.
Amalunga eqembu leOperation Dudula asekhona endaweni esijeneyo zelizwe lapho abahamba khona baxotsha abantu bokuza abathengisa emsikeni ezitolo emabhizinisini besithi imisebenzi abayenzayo ithathwe izizalwane zakwele South Africa. Ngempelaviki amapholisa acine esebenzisa intuthu ehitshayo lemota efafaza abantu ngamanzi ngesikhathi amalunga ale qembu ezama ukungena eHillbrow Uvale le-Orange Grove. Kodwa kokhokhela le qembu umnumzana Nhlanhla Lux Dlamini uthi kusobala ukuthi amapholisa athola intshontsho kwabokuza laba yikho engawabophi xa besephula umthetho. Uthi akumangalisi ukubona iziphathamandla zikahulumende zingabi ingxenye yohlelo lwabo ngoba azazi inhlupho ezibhekane lomphakathi malanga wonke. Lamhlanje ke akasatholakalanga ukuthi aphawule ngokuthi bazaqhubeka na ngenhlelo zabo ngemva kwesixwayiso samapholisa lomnumzana Ramaphosa. Iningi lezalwane zeZimbabwe selemukele ngenjabulo enkulu inkulumo kaRamaphosa lamapholisa lobanga nje bekhona bathi kuvamile ukuthi uhulumende aqine emlonyeni kodwa aqine engasenzanga lutho. Ngemesulo 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Lezempila kahle lubika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kuthi inani lababanjwe leli gciwane lakhuphuka layafika kumakhulu afika phose amane 385, abangamachumi amabili lathoba mine mbili 28 ngababambe leli gciwane esikolo sesigaba seMasingo, kuthi abangamachumi amathathu lambili 32 ngabalithole ezikolo zesigaba seMatabeleland North. Asebehlatshwe amajekiseni amabili awe COVID-19 sebesedlula kancane izigidi eziyisikhombisa 7.2 million. Ilizwe lithi bengafika izigidi ezilithumi 10 million abahlatshwe amajekiseni omabili ukuthelelana leli gciwane elizweni kuza kuba nganeno. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave. Ukumanje isikhangelo eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronic lilodaba lokuthi idolobho lakoBulawayo seliza kuba yilo elilempilo edulayo elizweni jikelele kulandela ukuqonga kwemithelo nembadalo yokupaka izimoto. Iphephandaba le-Newsday lilodaba lokuthi uhulumende uthi indingeko zamatitshala sezifinyelelwe ngalokho kumele banqume umongameli Emmerson Mnangagwa ngokufeza izifiso zabo. Kuba manje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, ikhuluma lo Penias eCape Town. Thina balendeli bamayelo sithi phambili ngoChamisa, phambili ngoChamisa. Labo Monzora labo bayadlala lapho, zombonisa thina kumayelection.
Hayi, thina siyabonga, siyabonga mawu president wethu, sesivulele, siyabonga kakhulu. Umuntu uzophuma endaweni yasePhala esigabeni saseParai. Ngibonile lami kakhulu ukuthi hayi president mase sivulele. Lokho kwaxa iCovid angaze ngihambe ekhaya. But kodwa lami sezakhona ukuthi ngihambe. But kodwa kuba lapho konke yimilapho. Kodwa indlela zemali lezi ezikhipha endlekweni lezi ake zingixaka kakhulu. But I know sibonga uhulumende wethu lathi hayi siyambonga ukuthi kuphela ngabe uyakucela kuphela laba abangela amaphepha akwanele abangela ama-passport. Ngabe bangele ngabe kuthiwa bakhulunyiswana bangeze listi babefakelwe 6 months 4 months ukuze bekhonela ukuthi bangene ama-passport benza bakwenza babuye. Hayi 3 months incane kakhulu.
Sele bonani kwi-Studio 7 ngenjebulo kunokuphawula ngodaba lolo lwamaNdebele lona. Kumele sivotelane nashota amaNdebele abona ukuthi sivotela amashona. Amashona asisebenzisa kuphela la. Sivotelane nesivota thina sizimele sona. Ngoba amashona lo kusayabahlala lonke sikhala kuphela. Ngaze njene nginuchamisa nawe yonke sebenzele sesiyakile.
Sanibonani Studio 7 ninjani lonke nabalaleli bayo. Uma kuyikuthi uMakhuphe no-Abednego Bebe no-Welshpel Ncube sebebonile ukuthi kujoyinana namathimu amashona kubancedisi. Uright kakhulu lokho asebekwenzile ukuthi babambane kodwa bengabantwana basemathebelele. Nibambane Welshpel Ncube lo-Abednego Bebe noMakhuphe. Lingabambana liba lesithunzi esingconywana esikhulu futhi nothi esingconywana esikhulu liba lesithunzi esikhulu kabi. Dani kuyobambana lamathimu la aseMpumalanga o-CCC yini kona lokho. Chamisa Chet ozalo PF. Fumani kulawo mathimu aseMpumalanga nizo yakhe elenye iqembu la kwamathebelele. Ngiyabonga.
Ekhaya, ekhaya kusikhe 7 njani? Baze phile, sephile, sephile. Awusindo endukile futhi hey impendukile futhi lokho ngidinga. Ngisoze ngimi ukuthi ngidinga umfowethu Louis Anele Mahlangu. Abamaziyo bamazi ngolusto, abanye bambiza ngo-Anele kade ehlala e-Country Park ku-Trip 137 Kokfly. Ongabe emazi kumbe ele namba yomngaya abangani u-Abi, uSpekara, Edwin, Trimo, Mathew bezimbiza ngomafa. Engincedise shiwo embambe nambeni zami seBotswana plus 2677352868 inamba zami lezi zizi ku-WhatsApp. Ku-Facebook ngusindo M i-Facebook yami leyo. Cela lingincedise shiwo ngabe sazi kumbe ongabe lolwazi nyana nje olincane. Lingincedise shiwo ekhaya uvela evela Busi avoka omathayi kugodlola. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela lonke basakazi nabalandeli be-Studio 7. Igama uThulani Ndlovu enkaya kwaSikhobokhobo. Ya namhlanje ngizamphiqe udaba lolo udaba lwabantu bezekhi lo. Nginokuphendula njalo lubaba lo bekhuluma nje mhlaka 16 February lana ethi yenu supporter ukombulele lezaphu ye abantu lingavotela izano futhi liyabizwa ufanele lizigwaza emkhontweni libambile ngifuna imphendule baba akunjalo mawa ungumuntu olandela ipolitics yaseZimbabwe politics yaseZimbabwe ibanjwe yizano PF ikubona kulalela iqombulele le team pachedu leli lese libahlakazi nele sokungathi ngamarasta abasazi nento abayenzayo ngoba okwamanje ubheka indaba yakubulawa eCountry Park abantu abaningi bakhithiwe 5000 something bese kwenye indawo uyabona kodwa ngapha vele already bayesebevotisiwe bevotiswele izanu sotsi ngudlu babesele siya ngalena futhi sebe siyavota belena into okumele uyinake leyo baba ayisikuthi abantu bayefuna izanu abayifuni totally wonke umuntu akayifuni izanu kodwa ubuqili babona besifunda silwisane nakuze sibuvale nambona nje ungcono vele kudilizwe khona okuthiwa yizeki umama lwane omhlophe lo engathi likhalad ngokugcobisa amafutha abantu asakhishwe totally njalo mina ngiyakhuthaza ukuthi bona abazombangazo abahlale phansi bayicubungule indaba le bengakhalali ukuvota bengakhalali ukuvota laba umunzura base bakhuphule banikeza izanu PF iwine futhi ngiyabonga
salibonani salibonani mazibabu amahle salibonani bakithi mina engikhulumayo ngibizwa Francisca Ndlovu ngivela kwamadabe kuwadi 3 ngisimanga nje sokuthi uhulumende wethu ume yenze lutho unobhasobha phambili uhulumende uthe uvulile amabhoda ijekiseni leli libuya wathi kasiforce ukuthi silihlatshwe njalo uthi khona abantu kababuye behlatshiwe amajekiseni abanye nje babephandle kwelizwe kunzima kangaka ukuhlatshwa injekiseni uphandle kwelizwe uyakuze uhlatshwe nini amajekiseni amabili onke ade uvele ungabuye ekhaya nxa kuvuliwe amabhoda it means imicingelo yonke le yokuthi kuyathatha ama-coronavirus kuyahlokozwa abantu abakhale sekuphelile hayi khona ukuthi nxa sesithiwa sizangena yeza kala ukuthi sihlatshwe wonke ama-injection umkentolo phela ngowethu angithi kukentwa thina yito sizivikele ukugula emzimbeni yethu kanti usifoselane kulesinye isazelo saziye ngenjekiseni le thina sifuna ukubuya eZimbabwe ngikhuluma ngiseshashi eBotswana sifuna ukubuya eZimbabwe kuhle sisiye ezweni lakithi njalo ngalezi nsuku sifuna ukubuya vele sizobhalisa ukuvota singahlukumezwa sifuna ukubuya sizokhangela amabizo ethu singahlukunyiswa imfula igcwele siyadabulapha nga besiyadabulapha khona nxa sidabulapha lapha amatshonsi agcwele endleleni la la bantu bakhe labo ababeke endleleni ukuthi besilinde sebengabatsotsi ngoba sebemelela imali siyabe ingalayo imali yakhona ukuthi mbathola behlezi ezikhaleni besithi bafuna imali ifine yokuya eZimbabwe 400 ifine yokuya eBotswana babe bekwasawula mali 200 bekile eZimbabwe thina sidiliswa yiwo amasosha agqokileyo impahla ethwele umbhobho nxa uvele busana nje ayikhipha nje 400 kahle obaphe ethi besuka lapha bekulandele emuva kubathole kwamadada
ngithi bothe imiqondiso yinto abantu amashona yenza nje ngishona dlala ngabantu ngizibothe imiqondiso
izane ikhuluma into engazebenzi khangela umgwaqo wenkaya ukuthi unjani usukile e-airport akula mgwaqo wama-potholes kuphela angikwazi umgwaqo abayilungisa utadi kanti wayekhulutshela abantu abantu into engayi-evep yena umgwaqo wenkaya usukile enyathi kuzefe enkaya ngamagodi kuphela kudingisela ukuthi ungathenga imoto ujeke ukuthi iyakufa phela abakhuluma iqiniso sebehlulekile
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, amabutho akwele Russia aqhubeka ebuthana bucwadlana lomngcele walelo lizwe lo-Ukraine lanxa iziphathamandla zakwele Russia zisithi amabutho alo asebuyela enkambeni zawo. Umphathintambo wezomvikela umnumzana Lloyd Austin uthi imbiko abayitholayo ikhomba ukuba amabutho elokhu ehahabela umngcele wele-Ukraine. Njalo kufike amanye njalo amabutho akwele Russia azinkulungwane eziyisikhombisa. Umongameli Joe Biden uthi ele Russia likhanya lilokhu lihlose ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Imigoqo ephiwe ibandla le-CCC ngamapholisa phambilini komhlangano ozayenzelwa eHarare ngesonto ebalisa ukungatshayi izilogani idala imibuzo eminingi. Umhlali wakoBulawayo unkosikazi Cora Ndebele sesungule umkhankaso wokukhuthaza omama ukuthi bancitshe obaba icansi nxa bengabhaliselanga ukuvota. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempelasonto elithukela. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.